Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 13 kumpalakazi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje uMongameli Emmerson Mnangagwa lamhla wethekelele kwele Botswana lapho amukele ngokusemthethweni amahofisa wenhlanganiso yeSADC wasesungula ukwakhiwa kwesiphala sokugcina izikhali zebutho lokulondoloza ukuthula elamasosha adabuka emazweni alowo mhlubulo.
Ukuthula kulethwa kakhulu hayi libutho hayi ngamasosha kodwa ikubuswa kahle kwabantu. Kudingeka ukubuswa nendlela ehlonipha amalunga labantu, abantu baphathwe ngokulinganayo kungakhathalekile ukuthi bahlala kuyiphi indawo.
Sixoxa lasebeluphele amaxhego lezalukazi asebefikise iminyaka edlula ikhulu i-100 abethula izixwayiso ngokuphathelane lempilo.
Abalahlonipho kudala umntwana wayebuya ngejaha laphandle etebona umntu omdala ucatshi noma efuna inkazana ungamboni ukuthi uhamba njani injela kwakhe ayahlaza.
Nguhlelo Woza Friday lamhla we-Ezra Chisa Sibanda uxoxa lo ndumiso moyo enduna oweqembu elizibiza ngokuthi yiZim Splash lona elicula ingoma zomdumo wedisco lisebenza likobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla wethekelele kwele Botswana lapho amukele ngokusemthethweni amahofisa wenhlanganiso yeSouthern African Development Community iSADC njengomgcini sihlalo walemhlubulo. Wasesungula ukwakhiwa kwesiphala sokugcina izikhali zebutho lokulondoloza ukuthula ilila masosha adabuka emazweni eSADC. Intatheli izindaba eStudio 7, umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone.
Umongameli Mnangagwa ube ekwele Botswana esikhundleni sakhe njengomgcini sihlalo weSADC uthi uqhakathekile ukuthi amazwe asemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Africa aqhubeke ebambene. Ekhuluma esamukela isakhiwo seSADC esisesigodlweni seBotswana eGaborone, Mnangagwa uthe inyathelo leli litshengisa ukubambana kwamazwe angaphansi kwenhlanganiso le.
The SADC House stands as a towering symbol of solidarity, symbol of unity, symbol of freedom, independence, and most importantly,
isakhiwo lesi eseSADC sima njengesibonelo sokubambana kwethu kanye lokukhululeka kwethu. Oqakathekileyo ukuthi lesi sakhiwo sisisondeza eduze njengamazwe aweSADC.
Inkampani eBotswana ibongwe yiyo eyakha amaofisi eSADC ngaphansi kokubambisana lamazwe akumanyano lo kulokusebenzelana phakathi kwabohulumende lamankampani azimele wodwa i-public private partnership. Umongameli Bhokolaye uthi uba lesakhiwo ezandleni zeSADC kucho okuningi kulenhlanganiso lamazwe angaphansi kwayo.
We are here today to be chief witnesses when
sihlangene lapha ukuthi sibe ngabafakazi bokubambana kanye konke okuhle okutshengiswa isakhiwo sethu sama ofisi eSADC.
Besuka ekwamukeleni kwesakhiwo seSADC omongameli bobabili balubhekise emzini weRasisa obugcwadlana nje ledolobho leHaburoni lapho okuzakhiwa kuphala sezikhali iSADC Standby Force Regional Logistics Depot. Umongameli Bhoko uthi ukwakhiwa kwesiphala lesi kuza ngesikhathi umhlubulo weSADC uqhubeka ubhekana lokungahlaliseki.
They are mostly unsafe in some of their countries. They face strife. They face belligerent hostilities. They are in distress.
Kulabanye abangakhululekanga emazweni abo ngakho badinga usizo. Thina njengeSADC sibone esilisebenzisa ukuthi singenele lapho okulungahlaliseki khona.
Umongameli Mnangagwa yena okunguye otshaye ipiki yokusungula ngokusemthethweni kwakhe walesi siphala uthe uqakathekile ukuthi iSADC ibe lesakhiwo lesi kwenzela ukuthi yenelise ukulwisana lokungahlaliseki ukhona emhlubulweni lo.
This groundbreaking ceremony is timely and marks a significant stride in our journey towards promoting and consolidating peace,
stability and security.
Ukusungula ukwakha kwalesi siphala kuza ngesikhathi esikondileyo lapho esibona umhlubulo wethu ubhekane longahlaliseki emazweni ambalwa.
Ocubula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube uthi noma nje uqathele ukuthi kube lesiphala esaphathisa ukugcina ukuthula okubalulekileyo yikubusa ngendlela eqondileyo okuyikho okungaletha ukuthula.
Ukuthula kulethwa kakhulu hayi libutho hayi ngamasosha kodwa yikubuswa kahle kwabantu. Kudingeka kubuswa ngendlela ehlonipha amalunga labantu, abantu baphathwe ngokulinganayo kungakhathalekile ukuthi bakhuluma luphi ulimi, bahlala kuyiphi indawo. Noma kungaphi kulelo lizwe, ulizwe lelizwe kusadika. Abantu nxa bebuswa kahle kule democracy kuvotwa ukhetho olukhululekileyo, amalungelo abo ehlonitshwa, kungabandlululwa muntu ngokuthi ukhuluma luphi ulimi, uhlala kuyiphi indawo. Azibi khona izizathu zokuthi baye empini.
Isiphala sokugcina ogoqela isikhali lokunye sikhalele ukuthi sibe sesiphelile ngomnyaka ka-2026. Uhlelo lokusungula isiphala lesi luza ngesikhathi izwekazi langezansi kwezwekazi le-Africa libona ungahlaliseki kakhulu emazweni afana le-Democratic Republic of Congo kanye le-Mozambique. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7, ngisabron wele Botswana.
The Voice of America.
Ogogo labokhulu becholocho asebefikise iminyaka yokuzalwa elikhulu 100 years ngamonye kusiya phezulu sebethulele umphakathi iseluleko esithi hlonipha uyihlo lonyoko ukuze insuku zakho zande elizweni njengalokho okuchiwa liBhayibheli. Bathi phezu kwenhlonipho ukudla kwesintu kulomthelela omkhulu empilweni zabo. Ungqwele Dube usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Ugogo Ntombizodwa Moyo seleminyaka elikhulu 100 years ungomunye wabahlali basecholocha abalichumi lanhlanu asebeleminyaka yokuzalwa esuka kwelikhulu kusiya kwelikhulu lasithupha 106 years ababuthane emcimbini okubananza esigabeni sechino kunsukwana ezedluleyo. Uthi usephile iminyaka yonke le ngoba wakhula ehlonipha abantu abadala loba kungasomzali wakhe. Okuyinto ugogo athi sisilela kwabasakhulayo bakulezi nsuku, bona athi sebe ngumhlambi kazelusile iziqholo ezingakhuzekiyo.
Umdala wayebuya lomumbi ibhaketi ethi ngigegele ngigege. Manje wakhathesi pile yanamhla ngikhulu ukuthi umntwana namhla ngakwenzela ungamzali.
Inhlanganiso yomanyano we-United Nations ekhangelane lezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization ithi abantu abaningi eZimbabwe baphila iminyaka engamachumi phosi ayisithupha 58.5 years, i-life expectancy ngesiNgisi. Iminyaka le ingcosana nxa iqathaniswa lelikhulu esiphilwe ngugogo uMamoyo, yena othi okunye okufiphaza impilo yentsha yanamuhla ikugijimela ucansi abanye becine bebulawa yemikhuhlane efana lowengculazi.
Abalahlonipho, kudala umntwana wayebuya ngejaha laphana etebona umntu omdala ucatshe, manje wakhathi esikhona egonana layo kumbe njalo uhlonipha umzala sazo dala kwakunjalo. Ngihlonipho sibili noma efuna inkazana ungamboni ukuthi uhamba njani.
Omunye obesembuthwanweni lo ngugogo esitangwenya useleminyaka yokuzalwa elikhulu lasithupha 106 years, laye uthi ubusisiwe ngempilo ende ngoba ukhulele embeko futhi usahlonipha lanamuhla. Kodwa uthi abatsha abasagobeki nanku sebewanatha mponjwana bazikhohlwe lokuthi bangobani.
Noma bathela vela kabalali bathe ukuthi wena ungakudala phina sababakhaya yabuye thelito nandawo phela ngikhaba.
Amazwi la agcizelelwe ngokhulu seleminyaka elikhulu lambili 102 years umnumzana Suta Moyo, yena uthi ukudla kwesintu ngokunye kwezinto eziqhelise impilo yakhe. Ukhulumoyo uxwayisa abasakhulayo ukuthi bejiyane lokusebenzisa izidakamizwa lokunatha utshwala obulimaza umzimba obugoqela injengu. Umcimbi lo obuqoqwe inhlanganiso yeSpark Community Trust yona enakelela abantu asebeluphele ngokudla, inhlelo zempilakahle lokunye okuchiyeneyo. ogogo labokhulu betsholotsho laba babuyele ezindlini bethwele ukudla kugoqela izinkwa, impupho, amahewu, irayisi lamafutha okuphekisa abakuphiwe inhlanganiso le kulumkhosi. Isiphathamandla seSpar Community Trust unkosikazi Samantha Ruzawe uthi sebeleminyaka emithathu benanza izalukazi lamakhehla sebefikise iminyaka yokuzalwa likhulu kusiya phezulu. Uthi lanxa bevame ukubabizela kobulawayo, lonyaka babavakatshele endaweni zabo ezehlukeneyo.
I-organization ekhangela abadala wa 65 years and above abalemkhuhlane enjenge-BP, chukela, stroke, dementia, le-prostate cancer.
Umbuthano lo ungenwe ngabantu abagoqela induna yesigaba umnumzana Amandla kaZulu Khumalo Mathupula, yena obehamba labalisa bakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseCholocho, ngingungqwele Dube.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Idolobho lakobulawayo lamhla liqoqele abantwana abedlula amakhulu amathathu idili yebulawayo crawl phambilini kwekhisimusi, lapho bekuthe gwaqa umeya waleli dolobho umnomsana David Coulthard lezinye iziphathamandla. Abanye balaba abantwana bebengabavela lapho kugcinwa khona intandane, njalo lalabo abazinakekelayo bebekhona. Ezinye iziphathamandla ebezikulo mcimbi zigoqela abahleli bephephandaba le The Chronicle, The Sunday Times, lelomthunywa ezibalisayo umnumzana Limukani Dube, Lawson Mabhena lonkosazana Gugulethu Ncube. Kukhangelelwe ukuba le mcimbi efanayo kuyona le inyanga kampalakazi kulungiselelwa ikhisimusi, lapho inhlanganiso yezehlukeneyo ezande ukunanza abantwana asebeluphele, abagogekileyo labaswelayo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken lamuhla uthe kube lokuzwisisana phakathi kahulumende wakhe loweTurkey kudaba lokuthi bafuna ukubona kusenzakalani eSyria kulandela ukugenqulwa kukalowo owayengumongameli umnumzana al-Bashar al-Assad. Uhulumende weNiger usemise umsebenzi okwenyanga ezintathu umsakazo weBritane weBBC kulelo lizwe ewethesa icala lokusakaza impiko athi ayiqondanga, njalo elakho ukuphazamisa ukuthula iphinde ikhuphe amadlabuzane kubutho elilwisana lamaqembu athile. Uhulumende weNiger okhokhelwa libutho ophinde wathi uzakhweza ngokusemthethweni insolo ngomsakazo weRadio France International yomibili imisakazo yethule imbiko ngolwesithathu isithi amaqembu ahlomileyo alwisana lohulumende abulele amasosha edlula angamachumi ayisitshiyagalombili 90 labantu makhaza abangamachumi amane kusiya phezulu esabelweni esingcelelane leBurkina Faso. Okwamanje ngesizwe umbiko oveza umbono kahulumende weMelika.
Omunye wabalwela amalungelo oluntu abalodumo e-Iran usanda kuphiwa amaviki amathathu ukuthi aphume ejele elesatshwayo ele-Evin esiyakwelatshwa. UNajez Mohammad owaphiwa isicoco se-Nobel Peace Prize uvunyelwe ukuphuma kulandela izicelo zamagqwetha lemuli yakhe. UMohammad wakhutshwa ithumba njalo wahlinzwa unyawo ngodokotela ngenyanga edluleyo. Insuku ezingamachumi amabili lanye aziphiwe lezi zinlutshwane kakhulu kule nyanga ezintathu ebezicelwe yimuli. UMohammad ongumlobi njalo owake waba yintatheli izindaba kanye lomsekeli womqondisi wenhlanganiso ye-Defenders of Human Rights Center sowabotshwa kaninginengi iziphathamandla ze-Iran ngenxa yomsebenzi wakhe okulwela amalungelo alabo ababotshwa ngenxa yezombusazwe kanye labesifazane. Wagcina ukubotshwa ngomnyaka ka-2021 wagwetshelwa ukuhlala ejele kweminyaka elithumi lantathu. Uqale ukugula kakhulu ngalesikhathi evalelwe. Efika emzini wakhe ngeambulance ku-stretcher, uMohammad owaziwa kakhulu ngesibindi sakhe entolongweni ye-Evin uchaye islogan esikhuthaza ukuvikelwa kwamalungelo abomama kanye lenkululeko. Indaba zesinqumo senkokheli ye-Iran esokukhulula uMohammad okwesikhatshana kulandela ukuhlinzwa kwakhe ziza ngesikhathi iziphathamandla zalelozwe ziqinisa umthetho othi abesifazane kumele bagqoke impahla evala ikhanda eyokholo lwesi-Islam e-hijab. Iparlamente ye-Iran isanda kubeka umthetho wokugqokwa kwe-hijab kanye lokuvimba ukuhlangana emacansini kwabantu abangathathananga. Umthetho lo uhlawulisa imali eningi kakhulu abesifazane abawephulayo kanye lamabhizimusi avumelana lokwephulwa kwawo. Elemelika umanyano ye-United Nations lezinye inhlanganiso ezilela ilungelo loluntu zihlala zikhuthaza ukuthi uNajez Mohammad akhululwe. Ekhuluma lentatheli izindaba kusikhatshana esedluleyo, umsekeli wesikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwano belemelika namanye amazwe uVedant Patel wathi udaba lolu luyadanisa ngoba wayevele engamelanga abotshwe njalo ukugula kwakhe kubangelwa yikuhlukuluzwa inkokheli yele-Iran. Sikhuthaza njalo njengesike sakwenza ukuthi uNajez lezinye izibotshwa zombuswazwe bakhululwe. Lo ngomunye umzekeliso oveza imizamo yeziphathamandla zele-Iran eyokuthulisa intatheli izindaba abalwela amalungelo oluntu abafana loNajez Mohammad labo bonke abasola ubukhokheli balolo lizwe. Njalo lokhu kumele kumiswe, kutsho uPatel.
Lowo ke ngumbiko oveza umbono kahulumende weMelika. Sobe isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Basakazi njani basakazi, ayisiyashona basakazi. Basakazi ngiyafisa manje kube nekhoti lapho ekhaya idiya labantu abaqamba amanga. Ibona nokubezwa nje bethi hhayi umgwaqo hhayi yalo isiqalile ukulunga endaweni enje. Hhayi idamu seqale ukwakhiwa. Hhayi izibhedlela manje ziyathola umtshini wokulokhu zipho kwelapha imvukuzane. So ngiyacela nje ukuthi sibe nekhoti ezodiyala laba abantu ukuthi umuntu uma esiza emsakazweni noma esiya kuma laphana kumakhamera ku-television engakhuluma into engabambeni. Ngoba lokhu kokwenza ukuthi abantu behlala nje berojwa kuphela abantu bezana. So akube nekhoti ediyala abantu abaqamba amanga. Wazi nje uzokhuluma amanga. Sihlale nje 1 month, 2 months ingakuboni ekhoti lo muntu. Mbona nto uzoba ngcono ukwehlisa into zezandla ezokuqamba amanga.
Studio 7 linjani basakazi labalaleli ye-Studio 7? Hayi mina mfuna nje ukukhuluma kuyokwindawo ngiphazamisa ucabanga kwami la ngale Mat South e-Insiza District, e-Insiza South okwakungu-Ward 6 nokwakungu-Ward 5 kusiye phambili village okwenza i-delimitation i-Ward 5 yahle iphuna isiye phambili yayifaka ku-Ward 6 udubo solula. Khathesi abantu babanjwe indlala ebuhlungu nalesi yaziye khona elizweni. Abantu bakasiye phambili village sebefake ku-Ward 6 ngabaholi labathiwa ncedo ngendlela eqondileyo. Benza okukucelelwa ku-Ward 6 ku-Ward 5 lapho ababekhona kudala. So into yakhona iyafrustrate, ibuhlungu. abawa wathi 5 kathesi ukuze kufe fine unye kuze kwabe ale creator wathi icreator kwathi 5 kodwa umgwaqo uhamba la kube wathi 6 yeqaya chiya khona apho ikhona lapho abantu bona bako abesiye phambili village.
Studio 7 linjani liyaphila ayidina siyaphila. Siya kunzima bakithi. Kunzima. Lizwe malume kanje uthole kusala abanye abantu abaloku besadaya uhulumendo yazama. Ubusuthanda ukuthi ubhekisise ukuthi uzama kuphi. Yime buzama khona lokubo eMpumalanga kodwa ngapha iTentshonalanga hayi. Mawumuntu wasesindebeleni lokhu sathi uhulumendo yazama. Kuyakusa kudala uzwa la kusanabantu abathi umnanga kwengathethiswa ngokuzagcina engakethela abantu into abazidingayo okuyikuthi uhulumende wakhona kanti uyancengwa ukuthi alethele abantu i-service delivery. Ma uzathi wena ubaba uzamthethisa njani uqede ucele ukuthi akwenzele ulutho wena osathi uyinguyihlo ungcono sanesikhathi. Kati maye laba abantu abamvotela abakobulawayo njengoba behlala khona othuma labo gawuleni labaningi bakhona. So labo kasoze abalethele i-service delivery nxa ukuthi uyathethiswa.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo. Lani lilakho ukusithumela yenu imbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp, fakani isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318. Uhlelo Woza Friday lamhla seleqembu elizwiza ngokuthi yiZim Splash, lona elicula ingoma zomdumo we-disco lisebenza likobulawayo. Asizweni u-Ezra Chisa Sibanda we-Studio 7 exoxa lo ndumiso moyo omele leli qembu.
Zethelela kuhlelo Hoza Friday lo ndumiso moyo leqembu lakhe yalibiza Zim Splash.
Izim Splash le yaqalisa ngo-2010 qalisa ukhipha i-album yokuqala ibizwe le-stage name embizwa ngalo mbizo kuthiwa NT Nduna elokuzalwa ngibizwa ngendumiso moyo onguye engisebenza laye kakhulu onguye u-bass guitar wethu onguye njalo u-producer wethu uNesh Nika ibhalwa yini ziye zilide yini njalo zikheke ngenkethelelo nje.
UNduna uthi ukhule ecula ingoma zembube kodwa-ke ebelalela abanye abacula abamanza wangena kwezomculo.
Khule kakhulu ngithanda ingoma zabo-Peter Tinet o-Emma Tinet bonke oPamela Nkosi siyazinjabulisa kakhulu and ngikwanisa ukuzigida nami ngaze ngaba lesifiso ukuthi lami ngingene kwezomculo. Saqalisa ngo-1999 sazokhipha i-albhamu yethu 2010 sasesile ama-albhamu angu-10 le ngikhipha manje eyiyona entsha yakhona ethi uzomthola.
Masibani ola kuZulu orale kuhlelo lwethu emhlabeni wonke jikelele.
Sizimisele ukubhoda zonke izindawo silijabulise. Siyadinga inkuthazo yenu, siyadinga ukukhuliswa yini, siyadinga ukubona lisiphakamise kizo zonke izindawo. Kuma-live shows sikhululekile, liyasithinta lisibize sizolijabulisa. Lakho konke emchadweni liyasibiza sizolijabulisa emchadweni, konke sikhululekile.
Umculo wakho njalo utholakala ngaphi indumiso?
Ku-YouTube sikhona, Even WhatsApp and Tula Gulezi number +26377802327 Easy number and Tula Gala Izolezo. Even Uma Booking and Chinta Guzonezi number.
Hiyo umculo weSimsplash bebemelwe nguNdumiso Moyo unduna ngokwakhe uthelo woza woza Friday ikamla mngeza Jesus Banda libe lempelasonto emnandi
uzule mini ikumbule wena uzule mini ikumbule wena uzule mini ikumbule
lo weqembu elizibiza ngokuthi iZimsplash lona elicula ingoma zomdumo wedisco lisebenza likobulawayo sizwe uEzra Chisa Spando Studio 7 exoxa lo Ndumiso Moyo uNduna omelele lo qembu luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esicubungula imigoqo ebhekane labeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe emngceleni yelizwe ngalesi sikhathi sekhisimusi bevakatshela emakhaya abo. Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla wethekelele kwele Botswana lapho amukele ngokusemthethweni amahofisi wenhlanganiso ye-SADC lesakhiwo sokugcinela izikhali ethekelele njengomholi we-SADC. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uSthandekile Mhlanga ngikhona pha e-Washington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.